Umhlangano lo wenziwa ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lokusilela kwamanzi lamandla kagesi kulandela udubo lokungani kuhle kwezulu okuthi amadamu amakhulu ezweni engaselamanzi. Obona ngezamabhizimusi kwenkampani e-ZITF, uNkosikazi Doreen Zanmathira uchasisa ngomhlangano lo.
Umhlangano wezamanzi ukuhlanzeka lamandla kagesi lelanga uqalela kuhle lamhle kuseni edolobheni lakoBulawayo, lapho sibone iziphathamandla zenhlangothi ezehlukeneyo bengena lomhlangano bebonisana ngendlela abangathuthukisa ngazo ezamanzi lamandla kagesi lelanga ezweni. Umbukiso lo uyakuqhubeka kusasa, uhamba ngendikimba ethi Developing Sustainable Solutions to Empower the Future.
Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo uNkosazana Bonyiwe Ngwenya uthi kusasa bazahlangana lezakhamizi zakoBulawayo bebonisana ngodaba lwamanzi kanye lezibi.
Umbukiso walamhlanje nxa siwukhangele njengeBulawayo City Council uhambe kuhle kakhulu. Sinanzelela ukuthi kusinike ithuba lokuthi sitshengisele ukuthi senzani pertaining to amanzi, sanitation, energy, climate change. Kusasa iBulawayo City Council kanye leZITF company sihosta okuthiwa yi-service delivery indaba. I-service delivery indaba leyo izohlanganisa ama-service providers being oBulawayo City Council lezinye inhlanganiso nama-residents akoBulawayo ukuthi sizokhuluma ngama-sustainable solutions in the provision of water and sanitation.
Umongameli wenhlanganiso yabamabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries, uMnumzana Shepherd Chawira, uthi njengabosomabhizimusi bakhangelele ukutholiswa amanzi kagesi lamanzi.
Our request to the government is industry needs power.
Isicelo sethu kuhulumende silula, sithi njengabamabhizimusi sifuna amanzi, sifuna lamandla kagesi ukuze sisebenze, ngoba nxa lokho kungekho akuya lapho singakhona. Le ndawo lapho esisebenzela khona kumele isisekele ukuze lokho kusebenzayo kuthuthuke. Ngasikhangele lamandla kagesi senenzeka ukuthi khona imbadalo yakhona iphansi, okokwenza ukuthi inkampani yezifa isadalale iyehlule ukuthi isisize. Sikhangele ukuthi ngabe i-government kumbe iyakhuphula kancane imbadalo kagesi ukuze labafuna ukuthi bangene ezifa laphana benze ibhizinisi baphumelele.
Because it's not viable to invest in the power sector in this country because the government is keeping the tariff low.
Umhlangano wezamanzi lamandla kagesi uqoqwe ngosekelo lwemali evela ebhanga le-Infrastructure Development Bank of Zimbabwe, ugatsha lwezokulima, abenhlanganiso e-United Nations Development Programs le-African Development Bank ngenjongo yokuthuthukisa umsebenzi wokutholakala kwamanzi namandla kagesi awelanga. Ungenwe ngosomabhizimusi abamakhansili, iziphathamandla zikahulumende ezisuka kunhlangothi ezihlukene eyo kanye loZulu. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.